Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 impalakazi 2021 impractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
wathi ukhangele lo mkhuhlane wecoronavirus, khangele nama namazinga asenzakale kwelethu lelo lakithi lokubana umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana nabanye abantu, kumele abegqoke imaski.
ELeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe angasozenelise isilinganiso sabo kumele babe sebehlatshiweyo. Ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiya phela umpalakazi 2021.
Engunanzelelayo ukuthi kusukela ngesikhathi o-grade 7 beqala imihloliso yabo, vele abantwana bebesebengasafundi ezikolo, abantwana bebetshona behamba besiyadlala khona ngale, okuyikhwade okusenza ukuthi kube lula vele ukuthi bathela ne-COVID-19.
UZulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvalwa kwezikolo namhla, abantu besiya kukhefu lekhisimusi. UWoza Friday lamhlanje sileqembe elicula umdumo wembube elibunjwa ngamajahada kuka-Plum Tree azibiza amavevane akaphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. ELeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe angasozenelise isilinganiso sabamele babe sebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho usiya phela umpalakazi ka-2021. Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba abe-World Health Organization bebekhangelele ukubana amazwe amaningi womhlaba abesenelisile ukuhlaba abantu abangaba yisilinganiso sokungama-40 ekhulwini, 40%, ijekiseni le-COVID-19 vaccine kusiya phela lumnyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umholi wenhlanganiso ye-World Health Organization uDr. Tedros utshele umhlangano wengcwethi zezempilakahle owe-International Conference on Public Health in Africa ukuthi amazwe angamachumi aphosa yafike amahlanu 48 kwangamachumi amahlanu lane awezikazi le-Afrika kawasoze yenelise ukuhlaba abantu isilinganiso esihleliweyo okugoqela eleZimbabwe.
Week marked 1 year since the first COVID-19 vaccines were administered.
Kuviki edluleyo bese kungumnyaka selokhu i-COVID-19 yaqala, sasicabanga ukuba ama-vaccine ayeza sinceda abantu ababhubhayo sebephindwe kathathu.
Uqhubeke esithi i-COVID-19 isiphazamise kakhulu impilo kaZulu, esithi sokumele uZulu ajwayele ukuphila lalo mkhuhlane loba nje ekhuthaze abaningi ukuba bahlatshwe.
As we enter the third year of the pandemic, and they're just the reported deaths, the actual is much higher.
I-COVID-19 isibulele abantu abayizigidi ezinhlanu. Abantu abaningi sebeswele imisebenzi, abantu sebelobuyanga, sekulokuqhela kobuyanga ngenxa yobunzima esihlangana labo ngenxa yalo mkhuhlane.
Enye ingcwethi yezempilakahle eZimbabwe uDokotela Gary Shawa uthe uZulu kumele aqakathekise ukuzivikela.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokubana umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle kubana sonke lapho sihamba khona sibe sigqoke ama mask.
Empikweni awethulele uZulu kuyo le TV ngemva komhlangano wequla labaphathi indaba ye-cabinet briefing, isikhulumeli sikahulumende engumphathi indaba wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba uhulumende ukubone kufanele ukwengeza ngamaviki amabili kusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown emizameni yokuvikela ukuthelelwana lula womkhakha omutsha waligciwane owe-Omicron. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uzulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvala kwezikolo namhlanje abantu besiya kukhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ubhubhane lwe-COVID-19 beselumemetheka ngesiqubu esesabekayo ezikolweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa izikolo zivalile lamhla, zikhangelelwe ukuvulwa mhlaka 10 zibandlela womnyaka ozayo, ezinye izikolo bese zivalile phambilini ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Unkosikazi Sanelisiwe Songo, umzali uthi uyajabula ngokuvalwa kwezikolo.
Ngizizwa ngisiba lokuhlaliseka kancane njalo ngithokoza nxa izikolo sezivala kanje, ngoba bese kuvele ukusihlalisela evalweni. Abantwana bavele abajayele ukuzivikela njengabadala, obekungabangela ukumemetheka kalula kwaleli gciwane ezikolo. Baphinde bephathele abazali ngemakhaya. Lokhu bekuzabangela ingozi enkulu ngesikhathi sekhefu lokuvakatsha.
Unkosikazi Ruth Chuma, umzali, uthi abafundi bekumele bavale izikolo ngesikhathi kuqala imihloliso.
Engunanzelelayo ukuthi kusukela ngesikhathi o-grade 7 beqala imihloliso yabo, vele abantwana bebesebengasafundi ezikolo, abantwana bebethona behamba besiyadlala khona ngale, okuyikhwade okusenza ukuthi kube lula vele ukuthi bathela ne-COVID-19. Nambona ngani vele ukuqansa kwenani labantwana ababanjwa bele-COVID-19 kuyikuyekethisa kukahulumende, ngoba eqinisweni ama-containment measures akalandelwa vele ezikolo lapha awe-COVID-19. Abantwana vele bayevele bedlala ndawonye.
Umnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso eyababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi kusiya phambili uhulumende kuzamele afake abezempilakahle ezikolo ukuze balawule ukulandelwa kweziqondiso eze-COVID-19.
Ekulungiseleni ukuvulwa kwezikolo kumnyaka ozayo sikhangele i-COVID lokumemetheka kwayo lokho okukhulu, uhulumende kahlele kahle izikolo lesikolo abone ukuba kulomuntu wezempilakahle, esingathi ngesilungu i-para health personnel, umuntu ozenelisa ukuthi abone ukuthi ama-standard operations alandelwa ngokupheleleyo.
UDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19.
Nxa amakhesi ze-COVID eyanda, even abantu ababulawa yi-COVID-19 baba baningi. So kuqala ngamakhesi zebe maningi, then sokulandela abantu abafaka yi-COVID-19 besiba baningi. So kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi abantu behle beqale ukulalela kakhulu okukhulunywa yi-Ministry of Health okwe-social distancing, physical distancing, lokuningi-ningi nje ungabavikela ekubambeni umkhuhlane we-COVID-19. Kuqakathekile ukuthi ube vaccinated, especially khathesi sezingena ku-festive season okuzaba nemicimbi eminingi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi izikolo bezilokhe kuzindawo ezivikelekileyo, ethi njalo inani labafundi ababanjwe belo mkhuhlane we-COVID-19 bese lehlile.
Our schools remained very safe, but as the term progressed, the numbers started to decline until they
izikolo zethu ziqhubeke ziphephile njalo besilandela izixwayiso zonke zokumisa kumemetheka komkhuhlane lo. Ngokuhamba kwesikhathi amanani abafundi abanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqale ukwehla kwaze kwafika lapha sesikugagasi lesini ele-COVID elibonakale emavikini amabili adlulileyo. Kodwa nxa sikhangela sanelise ukuqhuba kuhle ezikolo siphakathi kobhubhane lolu, njalo size senelisa ukuba le mihleliso eyezimseke ngesikhathi lesi sobhubhane lwe-COVID-19.
Umanani akhitshwe ngumqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda waveza ukuba kobulawayo kuliviki kube labantu abazinkulungwane phose ezimbili i-1873 ababanjwe bele-COVID-19, okulinani eligoqela amakhulu amathathu lasikhombisa i-307 labesezikolweni. Kuphetha usuku lwayizolo kobulawayo, inani labantu ababanjwe belegcikwane leli bazinkulungwane ezine laphezu kwengxenye i-4656. Kuthi asebebhubhile kusukela ngensonto kuze kufike usuku lwayizolo balitshumi i-10. Kuthi asebesindile baphosa bafike kumakhulu amathathu i-286. Elizweni lonke Abantu ababanjwe belegciwane le-COVID-19 izolo bazinkulungwane ezine lamakhulu amabili lamachumi amane lasikhombisa, i-4247, kwabhubha abalichumi lambili, i-12. Amalanga amabili adlulileyo, inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 beliqansile selokhu kwaqala uhlobo olutsha lwegciwane lwe-COVID-19, i-Omicron. Ngolwesithathu, ugatsha lwezempilakahle lwakhipha umbiko wokuba balichumi lane, i-14 ababhubhileyo, kuthi izolo babe lichumi lambili, i-12. Kuthi inani lasebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezine, i-4,023,000. Kuthi asebehlabe ngokugcweleyo bedlula izigidi ezintathu, i-3,035,192. Nimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abahlala emazweni angumakhelwane lokhu bengelaqiniso lokubana bazakwenelisa na ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kulandela ukuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown eleZimbabwe yilo lodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elidinga ukubana izizalwane zalo kanye lezethekeli ziqale zihlaliswe zizodwa ku-quarantine. Intetho lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHauron kwele Botswana.
Umongameli Lazarus Chakwera weMalawi omuye umgcini sihlalo wenhlanganiso yamazwe awe-SADC uthi umhlobulo wangezansi kwezwekazi le-Afrika uzaqhubeka uvuliwe ungasoke uqinise iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha lwaleli gciwane olwe-Omicron okubone eleZimbabwe liqinise iziqondiso zokungena elizweni okugoqela ukuvalela izizalwane kanye lezethekeli ngaphansi kohlelo lwe-quarantine. UChakwera uthi amazwe awe-SADC kasoke ayenze njengamazwe angentshonalanga afaka imigoqo yenza ukuba nzima ukuthi abantu bechaphe imingcele bengene emazweni athiyeneyo.
We have no plans to close our region to travelers. We want people to be aware and to follow the protocols so that as people travel.
Asina cebo lokuvala imingcele, sifuna abantu belandele iziqondiso uma behamba. Njalo iziqondiso ezihambelana lokuhlolisiswa uhambelana nesayensi. Sifuna abantu bekwazi ukuthi abantu bakhululekile ukuvakasha.
Noma nje eleZimbabwe lithethe inyathela lokuvalela abangena elizweni okwamalanga alithumi ku-quarantine, njalo uhulumende ethi bahlole futhi ukuthi abalamkhuhlane we-coronavirus inenye elivela phandle kwelizwe belingena kungelamgoqo. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele kuyona le iviki ukuthi kumele kunanzwe imigoqo ekhona. AbeZimbabwe abazama ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu abafana loMthabisi Dube bathi inyathela likahulumende kumele libuyiselwe emuva.
Hayi isinqumo esathathwa eZimbabwe lesi ngendaba yama travel restrictions ayi siyamangalisa kakhulu ngoba ungakhangela amazwe asemaceleni anjengabo Namibia, South Africa, iBotswana abalawa ama restrictions lawa and iZimbabwe yona introduces ama restrictions lawa despite the fact that uChairperson weSADC la uchila ukuthi iSADC is open for business. Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe afake lawa ma restrictions khona kusaziwa ukuthi ivariant lay ekhona kathesi ayikabi lama hospitalizations lama deaths amaningi kakhulu.
Uqhubeke esithi amanye amazwe asahluzisisa ukuthi uhlobo lolu luthatha luphi unyawo bengagijimeli ukuvalela izalwane njengalokhu okuzanywa yiZimbabwe.
Yikho ubona amanye amazwe engathi alama relaxed travel restrictions. So kuyangimangalisa kakhulu okwenziwa eZimbabwe ngoba abantu abaningi bangaphandle kwelizwe bafuna ukuvakashela izimuli zabo. Usho ukuthi uma singavakasha sizo spend 10 days uku quarantine uzobabona nini abakini iyabe siphelile holiday. So angathi angizwisisi mina.
Iningi elihambe ekhaya emalangeni adluleyo lithi imigoqo kahulumende ibengakangeni kodwa bakhala ngokuthi akwaziwa ukuthi lokhu kungaqala nini kumbe abomthetho balakho ubakhathaza endleleni uma uhulumende angakakufaki okusemthethweni ukuthi imigoqo le isiyesuliwe. Amazwe afana leBotswana, Namibia kanye leSouth Africa kawazange akhangwe kufaka imigoqo eqinileyo ngesikhathi iningi likhangelele ukuyahlana lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Noma nje inombolo zabantu ababanjwa belomkhuhlane omutsha we-Omicron liqonga kubikwa wakhathesi umhlobo lo usutshengise ukuthi kasiyongozi enkulu njengalokhu ebunakekelwa ngoba ungakabangeli ukulaliswa kwabantu abaningi ezibhedlela kumbe ulahlekelwa ngumphefumulo. Ngingu Qondisi Dube wendaba ze Studio 7, Ms. Abron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron. Kwezemidlalo, amaqembu yenguqu athi eleHarare City leleyada abe ngutshikile obhanqa 1-1 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe enkundleni ye-National Sports Stadium esesikolweni iHarare. Intetho lezindaba yezemidlalo uJoseph Njanjo siva lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leyada lihlohlelwe ngunkosi Mhlanga, kuthi eleHarare City lona lihlohlelwe nguWilfred Mvirimi. Kunjalo nje inhlanganiso elawula ezemidlalo yeZimbabwe ye-Sport and Recreation Commission isibumbe ikomiti yezaphathisa ukulungisisa umdlalo wenguqu elizweni. Ikomiti le ibizwa ngokuthi i-Restructuring Committee, ilamalunga ayithoba munomunye njalo ibunjwa ngabantu abalolwazi olutshiyeneyo. Umeli ophinda njalo abe ngusomabhizimusi uBlessing Rugara nguye umgcini sihlalo wekomiti le, kuthi amanye amalunga ngabalisa wengcitshi yezemidlalo midlalo uThomisi Thole, yena oke wasebenzela inhlanganiso ye-International Olympic Committee okweminyaka eminingi, abakugatsha lwezemali uDesmond Ali kanye noJoe Kombera. Inkokheli yezemidlalo u-Anna Mguni wake wasebenzela iqembu le-Cape United uJoyce Kapota, oke wasebenzela inhlanganiso yeZifa uBrian Busani Moyo, uRudo Mkandani kanye noCharles Banda. Ophatheke kumdlalo wenguqu engumnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi ujabuliswa yikuba khona kwabantu abalembali yencomekayo emdlalweni wenguqu ku-committee.
Ngiyabona uDesmond Ali lo Brian Moyo ibe ngibazi kahle, they are football people. What we are hoping for as a nation ukuthi kube labantu abazaba lolwazi njalo lothando lwebhora. So nxa labo abafakweyo whether bavela kuwapha ama-regions bengabantu abalothando lebhora, abalothando lokuthuthukisa isizwe sethu ngebhola, I think it becomes the best and it but asiboneni wonke umuntu uyaphiwa ithuba simkhangela ukuthi usuka lapho uyangapi.
Ngokucubungula ezemidlalo uWashington Spanda uchayele ihlombe inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ngesinqumo esithetheyo.
Kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto kade siyikhangelele, kuyinto kahle kahle sasiyikhangele kubana ke ngabe yenziwa kudala, kodwa ke hayi kungasinani sebekwenzile. Sesikhangelele kubana ke laba abayibo abakhethiweyo ukubana ke baqhube okwalesi sikhatshana, bazasukumisa umdlalo wenguqu kube khona inguquko ngendlela izinto ezihamba ngakhona.
Inkokheli yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFilton Kamambo imiswe umsebenzi inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ngenyanga kaLwezi isetheswa amacala ambalwa agoqela ukungaphathi ngemfanelo imali abayithole ivela uhulumende ngesikhathi iqembu lesizwe lisiyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2019. Isiphathamandla senhlanganiso ye-SRC uGerald Mlojwa uthe ikomiti leyi eqanjwe namhla ayithathi izikhundla zenkokheli yezifa njalo izisebenzi zezifa yizo ezizaqhubekela phambili ziqhuba inhlelo zomdlalo wenguqu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje wathi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika emizameni yokufinyelela inhlalakahle yomuntu wonke kwelakusasa ngomnyaka ka-2015. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations yethula izimiso zentuthuko ezingamashumi alishumi lasikhombisa 17 eze-Sustainable Development Goals okumele zifezwe lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Phakathi kwezimiso lezi esesithupha ngesokubona ukubana umuntu wonke uyathola amanzi ahlanzekileyo, ngoba amanzi ahlanzekileyo alilungelo ekulondolozeni impilakahle hatshi yomuntu oyedwa kodwa isizwe sonke. Kodwa uhlelo olwe-Joint Monitoring Program oluqhutshwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization bemanyene labe-UNICEF, umsebenzi wokutholisa umuntu wonke amanzi ukhanya uhamba ngesiqubu sonwabo okwenza abe ngamaphupho kwabaningi ukuthola amanzi ahlanzekileyo lapho kusiyafika u-2030. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuphathiswa kwenhlelo zentuthuko olwe-US Agency for International Development oloba USAID luthi luzinikele ukusebenzelana labo hulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuncedisa kulomsebenzi wamanzi ukuze isimiso lesi samanzi ahlanzekileyo sifezeke lapho kusiyafika u-2030. Babikwa bengaba ngamabhiliyoni amabili abantu emhlabeni jikelele abasemazweni angamashumi amabili lanye 21 abalakho ukubhekana lobunzima obukhulu bokuswela amanzi ahlanzekileyo xa kungasathathwanga amanyathela ngesiphangiphangi. Ngenyanga edluleyo kaLwezi mhlaka-15 abe-USAID bethule uluhlu lwamazwe okumele aphathiswe ngesiphangiphangi ngomnyaka ozayo oka-2022. Abe-USAID babika ubana njalo kunje sebephakathi kokuhlaziya ukuthi yiwaphi amazwe okumele aphathiswe ngesiphangiphangi ukuze kusungulwe umsebenzi wokusebenzelana labohulumende bawo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezokholo ukuba uZulu athole uncedo lwamanzi ahlanzekileyo. Amazwe akhokelayo kuluhlu lwafuna uncedo oluphuthumayo akhokela ele Democratic Republic of Congo, Nigeria, Ethiopia, Nepal, Ghana, Guatemala, Haiti, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Mali, Mozambique, Philippines, Rwanda, Senegal, South Sudan, Uganda, Zambia, le Tanzania. Emhlubulweni we-Middle East kulamazwe afana labo-Jordan, Lebanon, West Bank le-Gaza. Uhlelo lokukhangela ukuba yiwaphi amazwe okumele aphathiswe ngesiphangiphangi ngeminye yemizamo karhulumente weMelika yokudlala indima enkulu yokuncedisa amazwe aswelayo. Phakathi kweminyaka emine edluleyo kusukisela ngomnyaka ka-2017 kusethulwa uhlelo ole-Global Water Strategy. Abe-USAID sebencedise ukunakekela abantu abangaba yizigidi ezedlula ezilishumi lanhlanu lengxenye emhlabeni jikelele ukubana bathole amanzi ahlanzekileyo. Ngoba bekubona kuqakathekile ukuthi umuntu wonke athole ukuziphandela kwisimo sempilakahle enhle lenhlala kahle. Ngakho-ke kuqakathekile ukubana imisebenzi yokutholisa amanzi ahlanzekileyo itholiswe uncedo lwemali okungakhokhelela ekuthini abantu babe lempilakahle enhle benelise ukuthuthukisa inotho yamazwe abo. Elemelika lithi lizinikele ekuphathiseni kulo msebenzi. Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Uhlelo Woza Friday namhlanje sileqembu elicula umdumo wembuzi elibunjwa ngamajaha adabuka ePlumtree abazibiza ngegama lokuthi amavevane akaphela. Leli qembu lisanda kwethula idlalade elitsha elinesihloko esithi endleleni enzima. Undungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ukuthula ebandleni, unyalala mgunga. Hewe
ngilanda kawa yeno ngidala kwaso
kuti
kutindinga kemolitsise nami kokukwe kose
Yeso ninobuya
munde amuchila
amuchila
munde songe maroba
iqembu leyamavevane sesike sabalalo khonapha emsakazweni. Kodwa nxa uliqabuka mlaleli, nango umkhokheli walo uFuture Ndebele lembali.
Mangibala imvelaphi yethu, lasiqale sihamba ngegama elithi White Umfolosi eNgwana School ePlumtree. Ngokuhamba-ke kweminyaka nangokukhula sasesibona kufanele ukuthi sitshintshe igama elithi White Umfolosi sibe ngamavevane akhaphela ngoba amavevane ayandisa umhlaba wonke.
Yeah.
ibandla lade leli lilengoma ezilichumi inengi kungezokholo ezigoqela ethi amandla okunqoba endleleni enzima reveal myself kanye lale ethinta umphefumulo wami ethi ngiqonda indlela
ngiqonda indlela ngenungayo ngikwela so izinsuku nginguye okhulelayo siyabo singimise phezulu ngiqonda indlela ngenungayo ngikwela so izinsuku nginguye okhulelayo siyabo singimise phezulu
Kosini
simame sana
emhlambe
ni bonke njalo ngena weni ephange mesho kosini misaphesulu
litholakala ngapi idlalade Ntebele?
Siyatholakala kuma social media digital platforms afana nabo Spotify or YouTube, Amazon, ku Facebook siyatholakala amavevane akaphela, siyatholakala nakho lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngithanda ukuthi ngibabonge kakhulu ngoba benza iqhaza elikhulu kakhulu, badlala indima enkulu kakhulu ngoba enye injongo zethu ngawo lo mculo ukuthi sigcine amasiko ethu namasiko abokhokho. Ngakho uma besilandela benza ukuthi lo mculo uhlale uphila njalo nje. Ngakho ke ngiyababonga namanje.
Uphuma ke enkundleni uFuture Ndebele leqembu lakhe le amafefane akaphela ngale
Vanu belukalanga patana ni maboko hango yetu ya puta muha lema Vanu belukalanga patana ni maboko shango yetu ya puta muha lema
chevu
kane mwone
yetia
chezo cha swika
shango
yetu ya puta mwa lema
chevu
kane mwone
yetia
chezo cha swika
hango
yetu ya puta mwa lema
Kubukalanga ndiko kanye
kwetu kubukalanga ndiko kanye kwetu
kubukalanga ndiko kanye
kwetu kubukalanga ndiko kanye kwetu
chosanana chonanana chonikumbuza
kanye chosanana chonanana chonikumbuza kanye
Chonanaela, chonikumbuza
kanye, chonanaela, chonanaela, chonikumbuza kanye.
Kukalanga ndiko kuna tseme,
letu. Kukalanga ndiko kuna tseme, letu.
Kukalanga ndiko kuna tseme,
letu. Kukalanga ndiko kuna tseme, letu.
Chonanaela, chonanaela, chonikumbuza
kanye, chonanaela, chonanaela, chonikumbuza kanye.
Chosanaza chonanaela chonikumbuza
kanye chosanaza chonanaela chonikumbuza kanye
kukalanga ndiko kanye
kwetu kukalanga ndiko kanye kwetu
kukalanga ndiko kanye
kwetu kukalanga ndiko kanye kwetu
chosanaza chonanaela chonikumbuza
kanye chosanaza chonanaela chonikumbuza kanye
chosanaza chonanaela chonikumbuza
kanye chosanaza chonanaela chonikumbuza kanye
kukalanga ndiko kuna sime
letu kukalanga ndiko kuna sime letu
kukalanga ndiko kuna sime
letu kukalanga ndiko kuna sime letu
singeke ihlukane isihloko wathi sikhangele izinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe libikwa linye lamazwe angasozene elise isilinganiso sabamele babe sebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiyaphela umpalakazi 2021. uZulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvala kwezikolo namhlanje abantu besiya uKivu leKhisimusi. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besileqembu elicula umdumo wembube elibunjwa ngamajaha adabuka ePlum Tree abazibiza amavivane akaphela. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.